atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe, ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesisindo esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana noMongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli webandla lokholo oleProphetic Healing and Deliverance Ministries, uMnumzana Walter Magaya, usolwa ngabaningi ngenkulumo yakhe yokuthi usethole umuthi owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe, ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesisinto esifanayo ledola leMelika. Ekhuluma isesigodlweni sakhe e-State House lamhla emhlanganweni leziphathamandla zamabhanga lamankampani amakhulu elizweni, uMongameli Mnangagwa uxwayise osomabhizinisi ukuthi bengafihli impahla ngabomo besenzela ukuzithengisa ngentengo ephezulu. Uphinde wasola kakhulu ukukhwezwa kwentengo yenhlanyelo yomumbu, yena eqonge kakhulu. Ukusenjalo, sixoxe loMnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi seGwanda, ngokukhuphuka kwentengo yenhlanyelo kanye lemizamo kahulumende yokulungisisa lolu daba.
Owalapha kithi kuvele kuyahlupha imihlolo nje, sekusemahlangeni, yiloo lalowo wenza okusekhanda lakhe akufunayo. Isikhwele lokuyana okokuthi vele bathi abantu bangalini. Ngoba nxa inhlanyelo izabiza more than $100, yedlule ikhulu lamadola, umuntu ozihlalele ekhaya emzini wakhe eswela imali idola ukuya esigayweni, manje ikhulu lamadola lelo uzalithatha ngayo. Labo abathengisi benhlanyelo ngabake basebenzisa amakhanda abo babona ukuthi labo sebencindezela abantu njengohulumende, bancedisana lohulumende ukwenza impilo zabantu bakuleli lizwe libe nzima.
Uyavumelana la uhulumende ukuthi intengo le kumele yehliswe?
Ye, ngiyavuma ukuthi kumele inhlanyelo yehle. Kodwa kulalokho okuthiwa yi-chain of production, kumele kulandelwele ukubonakala ukuthi kambe imali yona leyo kusukela ekuqaliseni kuye ekugcineni, umuntu uchitha imali enganani, nxa esethengisa inzuzo yakhe kumele ibe nganani. Kodwa uhulumende-ke yena ngaza kathi abantu laba ngabehlise engazange atshengise ukuthi kanti kungani esithi kayehle. Kakwenziwe kulandelwe indlela ukuthi kuqalisa lapho kuselapha abantu inhlanyelo ingaba yimali engaka. Kade ngathi sinkwa bebethe bayakhweza ngomgqibelo, yena lowo hulumende walile ngoba uthena ingqoloyi nguye okhupha imali yamanye amazwe. Yindaba engadingi indlela ezifananayo ancedise ukuthi inhlanyelo iye phansi. Ukukhuluma ngomlomo uphele ethi behlise kakusizi ngalutho ngobana vele izakhwela.
Kodwa kuyini elikubonayo khona ngapho? Abantu sebeqalisile yini ukuphendula emasimini?
Ye, bakhona sibulaanda abakhuluma abafuna ukuyaphendula. Ngilabo sibila asebengicela ngoba nayo lokhu ithalakitha kwami okusebenzayo, abathi ngibuye ngizobaphendulela. Besenzela ukuthi inqali sina bazakudeba bahlanyele. Kodwa babuye bathwale nzima kawakho amafutha, angithi lakhona apha emagalajini labathelwa khona sokule mkhutshana ethize, ukuthi umuntu abuye lesigubhu sakathi hayi ngifuna isigubhu esika. Ngoba nxa usuyaphendula ngethalaki, ihektha eyodwa ifuna i-20 liters. Nxa ulamahekthe amabili abo futhi 40 liters, uzayithola ngabi njengoba le magalajini bezakwana? Abantu baphakathi kwelide lembokodo. Kodwa ye, bakhona silaba asebefuna ukuthi ngabe baphendula bamelele ukuseyula kwethu.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, isakhamuzi seGwanda, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale emadawundeni. umthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhla ukhulule umnumzana Wisdom Khwananzi ilunga lemthwakazi Republic Party elibotshwe ngolwesihlanu lisipha ubufakazi kukhomishini kamnumzana Mohlanthe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mkhwananzi olilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyabameli human rights umnumzana Tanaka Mogani uthi kuyadanisa kodwa ukuthi uhulumende umalele ukuthola usizo lokwelatshwa kulandela ukuhlukuluzwa kwakhe ngamapholisa ngesikhathi bembopha.
Right, impumele ebheli sebemnikile ibheli, bamnika ibheli $200 wathi aripote kanye ngeviki njalo njengayintafila ama-state witnesses. Ikhothi icazise khona ukuthi ibheli ayiphonge uncitshe umuntu njengoba i-state kumbe ama-state agents awafuni kumbe ayawuphoza ngoba ibheli lilungele eliku-constitution. Icala lakhe i-undermining the authority of the president in terms of the court ne-assault.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikahulumende sokwalela uMkhwananzi ithuba lokuyakwelatshwa.
Ungakhangela izibambiso ezenzakale eHarare lezibambiso ezenzakale ebantwini bakithi kuba lomehluko. Sike saba labantu abayenze i-heavy violence eHarare sabona bephiwa ibheli ye-$50 kodwa ngaso kubuya abantu bakithi ngapha kuqanjwa inkalakatha zemali. Singakhangela ibheli kaWisdom kathiwe i-$200 ubusuze ukuthi icala bani elingamenza aphiwe ibheli ye-$200 ubusubona ukuthi hayi uhulumende lowo khona vele kasifuni thina njengabantu bakomthwakazi. Kuyakhanya ukuthi uhulumende lowo usaqhubekisela igugura unje yakhe phezu kwabantu bakithi ngoba sicabanga ukuthi njengomuntu olimeleyo kunanzeleke ukuthi uchawe ngamapholisa bekumele ukuthi ahambe ayelatshwa ngoba iripoti ichile ukuthi ahambe ayelatshwa esibhedlela kodwa bamgcina ngendlela yokuthi bafuna ukumhlukumeza ukuthi angatholi ukuphila okungcono.
Moyo unkosazana Praise yangulube naye usole isiphatho sikaMkhwananzi ngamapholisa.
Kubonakalisa ukuthi nxa ubotshwe umuntu wasemathebelelenje kuba lenketha bechabi ukuthi umuntu lowo angasiwa esibhedlela. Siyabona ukuthi luncindezelo lolu oluvela emapholiseni awuyiwo abantu baseMpumalanga.
Umantshi uRachel Mukanga umvumele ukuhlawula isibambiso esithi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obungamenza alele uMkhwananzi ukuhlawula isibambiso. Amalunga ebandla le-MRP ajabule ngokuhlabelela ngemva kokukhululwa kwaMkhwananzi okudale ukuba amapholisa athumele amapholisa e-support unit ngemota kunye nemota ezimbili ezikhafula amanzi alumayo kodwa baqhubeke behlabela bagcina bethuliswa iziphathamandla zamapholisa akobulawayo ekhokhelwa nguSuperintendent Nyongo owale ukukhuluma lentatheli zindaba. UMkhwananzi ubotshwe ngolwesihlanu ngemva kokupha ubufakazi kukhomishin ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Halime Monklante ecubungula imbangela yodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisikhombisa lapho acala umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi wabangela ukuba akhule eyintandane ngoba nguye owathumela ibutho lombhuqazo weGugurahundi elabulala uyise. Lokhu kudale ingxabangxoza ngenxa yokuba osakhulayo weZANU-PF uDerek Nkomo ebuze ukuba wakubona na lokho uMkhwananzi. Unkomo ubotshwe loMkhwananzi kodwa befika enkambeni yamapholisa wakhululwa. UMkhwananzi ukhangelele ukuyazibika emapholiseni eCentral Police kanye ngeviki ngesikhathi icala lakhe lisathonisiswa engaphazamisi abafakazi njalo ahlale ephumula icala lakhe lize liphele. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi osomabhizimusi owaziwa ngelokuthi Queen Bee usebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umuntu lo, ukusho umnumzana Chamisa, nguye ohuquluza inotho yelizwe ngoba iphiwa imali yemelika kulabanye osomabhizinisi osokumenza enelise ukukhokhela iziphathamandla zikahulumende. Umnumzana Chamisa ubekhuluma lokhu embuthanweni wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lathoba munemunye lokhu leli bandla labunjwayo. Umnumzana Chamisa ubuze abasekeli bebandla lakhe ukuthi kungenwe na emgwaqweni abantu bayesusa umongameli Mnangagwa esigodlweni se-State House. Inkundla yavungama isithi akungenwe emgwaqweni khonapho khonapho. Kodwa umgcini sihlalo webandla lelo uNkosazana Thabita Khumalo utshele Studio 7 ukuthi basangena ezigabeni besizwa imbono yabo bonke abantu ngalolu daba.
Ngempela sonto njengebandla le-MDC liqoqela ngobaba uNelson Jamisa besilo umbuthano lapha kade sithakazelela ukuthi sesile 19 years sabunjwa njengebandla eliphikisa ibandla leZANU-PF selibuleli lizwe. Hayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyubunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntshu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe selime ngekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sesaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, sisiyaqoqutana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo bafuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesithatha nyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni. Kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Iqiniso lele ubaba uChamisa ubavuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sonesakade kukhuluma ngazo. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiyo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emaShonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi babuye emkhosini. Ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu, kodwa kuqakathekile ukuthi siyekuzwa laba abangazange banelise ukuthi basike. Yikho isithi kusukela kuyena liviki evulwayo, enaliviki esiyivalayo, siyivala nje sasiqalisa ukuthi singene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ukhulume lokhu embuthanweni wokuthakazela embuthaneni ofanayo, kodwa lokhu kwenziwa ukhetho ebesithi kafuni ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa ngoba waqelibezela kulo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngeyokuthi yena ngokwakhe umongameli we-MDC Alliance umnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane, ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini nolwama-sanction ukuthi kubanjiswane kuzane ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi. Ngoba ukhetho seludlulile, yebo yebo lokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lo mphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli ngisibona thina kuyingozi ngoba oqala ngoNovember kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasosha yikho kwenza kwabalulutha abantu bangena eStaradeni khathesi abantu kabahambisani namasosha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lomhlangano weCongress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebeziza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube loqhezeko ukuthi bangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu wokukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla.
Lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ingcwethi ecobongola izombusazwe bekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Ulife Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kweminyaka elithumi lasishiya galolunye kokubunjwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC lokugcotshwa kwamnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli welizwe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abenhlanganiso International Republican Institute imanyene leNational Democratic International Election Observation Mission namhlanje bethule umbiko wabakubonayo lapho bekhangele ukuqhutshwa kokhetho lweZimbabwe mhla ka-30 kuNtulikazi lonyaka. Bathi ngokubona kwabo bananzelele ukuthi eminyakeni eminingi edluleyo abantu beZimbabwe bebencindezelwa kungaqhutshwa kokhetho ngokungaqhutshwa kokhetho ngendlela, ikakhulu kukhetho luka-2008. Inhlanganiso le bivuma ukuthi kube le nguquko encane ekuqhutshweni kokhetho lwalonyaka ngaluqathaniswa lolwenzakala eminyakeni elithumi lathoba minembili edluleyo. Okunjengokuvunyelwa kwabazobona ukhetho luqhutshwa bakwamanye amazwe, ukuvunyelwa kwamabandla aphikisayo ukukhankasa bekhululekile, ukuzinikela kukahulumende ukuba logwalo lokubhalisa abalelungelo lokuvota elingcono, lokunye kuveze ukuzinikela kwabeZimbabwe kulinguquko. Kodwa izehlakalo ezinjengodlakela olubulalise abantu abedlula beyisithupha bedutshulwa ngamapholisa mhla ka-1 kuNcwabakazi, ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamabandla aphikisayo ngemva kokhetho lokunye yikho okuhle kwaphambanisa okuningi. Abenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights banike umkhokheli webandla lokholo olweProphetic Healing and Deliverance Ministries umnumzana Walter Magaya amalanga amathathu ukuguqula inkulumo yakhe yokuba usethole umuthi oyelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane, usalinde imvumo kahulumende ukuba awusebenzise ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezada batsho njalo ngemva kokuba uMagaya etshela umhlangano lentatheli izindaba ukuba usethole umuthi athe waziwa ngelokuthi yi-aguma plant. Omunye wamalunga ebhodi kuzada uDr. Antoinette Dana uchasisa ngokuthi kungani bengavumelani loMagaya.
Izada iyakunanzelela njalo iyakwazi ukuthi wonke umuntu elizweni lakithi ulamalungelo akhe, amalungelo okukhonza, amalungelo ekukholelwa entweni ezijeneyo. Kodwa ke izada isithanda ukuveza lo ongabe efuna ukukhankasa kumbeni ongabe efuna ukutsho ukuthi yena sethole umuthi kumbe umanqoba wegcikwane kumele abe esekelwa ibufakazi obugcweleyo kulenhlolisiso egcweleyo esithi khona scientific evidence and research.
Inkulumo yesifana lekaMagaya le uDr. Dana uthi iyingozi kuZulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele kungakho besithi kumele awaginye amazwi akhe
ngenxa yokuthi akulabufakazi bokuthi umuthi wakhe uyawuqeda umkhuhlane. Number 2, umphathi ntambo wogatsho lempilakahle iMinistry of Health uDr. Obhadaya Moyo kumele ukuthi angenele kulindaba akhangele ahlolisise ukuthi kwenzakalani mayelana ngale imitsho ngoba kule esithona ama-effects kumpilakahle zabantu. Sikhuthaza njalo i-National AIDS Council lengatsha ezijiyeneyo ezilesabelo mayelana lempilakahle yabantu lomkhuhlane lo-HIV and AIDS ukuthi labo baxwayisise abantu ukuthi abantu bananzelele ukuthatheka ngenkulumo ezingela evidence.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo eGwanda uNkosazana Chasisile Ndlovu uthi yethusa inkulumo kaMagaya.
Kade vele kuyini okwenza ukuthi uMagaya anike i-information enjengale without i-authenticity to prove ukuthi sibisibili umuthi lo athi sewutholile uyayelapha umkhuhlane wengculaza kanye lomkhuhlane we-cancer. So kuqakathekile ukuthi kashintshe i-statement sakhe lesi engalahli abantu.
Owake wakhokhela ibandla le-Anglican Church eZimbabwe u-retired Bishop Sebastian Bakare laye usole kakhulu linkulumo okusekelwe nguNobhala Jikelele we-Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe UDASIZA uReverend Edson Chakai. Abantu abedlula isigidi kwele Zimbabwe 1.2 million abaphila legciwane babikwa benatha amaphilisi ama-ARV. Ingcwethi kwezesayensi zisithi lokhe ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi simo. Kungalesi sizathu iningi lisithi iyingozi inkulumo kaMagaya njalo izomngenisa enkingeni leziphathamandla enhlanganisweni ezisebenzisana loZulu okulesi simo abahlezi besethesa abezokholo laba ukuba betshelela uZulu eceleni ukuba achiye ukunatha amaphilisi akhe ngoba sebesilisiwe kugciwane le-HIV, umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Uhulumende ubelokhe engakatsho lutho phezu kwale nkulumo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Abe-National AIDS Council bona bahlala bekhuthaza uZulu ophila legciwane ukuba aqhubeke enatha amaphilisi akhe ngoba ungakatholakali umuthi owelapha igciwane lengculaza elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokwanda kwabantu abagcina bekhutshwa ilihlo ngokuphuza ukudinga uncedo lokwelatshwa kuseselesikhathi kulandela ukulimala kumbe ezinye izifo ezihlasela amehlo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wengcitshi zezempilakahle owenziwa kanye ngomnyaka we-Medical Research Day ngempelansonto eHarare. Enye yalezi ngcitshi kwezempilakahle obekulu mhlangano ngusithutamfundo Clara Aruzibishe.
Siyaqakathekisa kakhulu i-research and i-research le siyenzela ukuthi sibone ukuthi singancedisa njani ukuthi ukuphatha kwethu isigulane kwenze kube ngcono. Singawuphatha njani ngokuthi senze i-research ekhangela izinto ezingabe zisiphambanisa ukuthi singakulungisa njani ukuze ukuthi i-patient care yethu iqhubeke siya phambili lokhu ilunge. So siyabe sifuna ukukhangela ukuthi izinto esizenza nxa sikhangela ama-patients izigulane kuyini esingakwenza ukuthi si-improve.
UDokotela Tawanda Mute wekolitshi le-Yunivesithi yeZimbabwe uveze impumela yenhlolisiso ayenzayo esibhedlela sesekuruka Gubi ekhomba ukuba umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lwezempilakahle lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso lokulondoloza kwezempila kahle yamehlo kuzulu wonke la kuhulumende kuleli. Udokotela Tawanda Mote weCollege le University of Zimbabwe uveze impumelelo yokuhlolisiswa yenzayo esibhedlela sesekuruka kubi ekhomba ukuba umuntu ehedwa phakathi kwabahlanu abazophathiswa ngokulimala lezinye izifo zamehlo ugcina ekhitshwa ilihlo elilodwa ngoba bephuza ukudinga uncedo lokwelatshwa. Ingcitshi eziningi zitshengise ukukhathala ngalolu daba zisithi kumele kusungulwe imikhankaso yokulondolozwa kwempilakahle yamehlo kuZulu la kuhulumende. Udokotela Gwathirera Jabangwe uthi izifundo lokucubungula okunje yikho kuqakathekile kangaka.
Ama studies ayenziweyo lempumela yama studies yona lawo kuphuma amazwi kuphuma izinto ezingasebenziswa ngabantu abaningi okusangahlanganisela omongikazi odokotela noma isigulane mayelana ngempilo kubana sibe lempilo enhle njalo sibe lempilo ende.
Uprofesa Ruzibishe uthi imfundiso kuZulu lokuqiniswa kwemikhankaso kuqhakathekile
le competition ukuthi sibone ukuthi onguyo present le study ethe yadlula manje yipi andikule mvuso ocineni kwakhona.
Ngunhlolisiso le udokotela Mute uthi abantu abaningi balimale engozini zemsebenzini lasezindlini okugoqela ukulinyazwa langama-fireworks ngezikhathi zekhisimusi lokulwisana emolini. Ethi kudingakala ukuba kukhankaselwe ukuvikelwa kodlakela, ukusetshenziswa kwamabhanti abantu nxa besezimoteni, ukusetshenziswa kwempahla evikela amehlo emsebenzini kanye lokwengezwa kwendawo ezelapha amehlo eziduzane loZulu. Umbuthano we-annual medical research wenziwa kanye ngomnyaka ekolijini le-College of Health Sciences e-University ya Zimbabwe. Ele Zimbabwe lilesikhwama se-workman's compensation esimela ukuphathisa abawelwa ludubo lokulimala besemsebenzini ngaphansi kohlangothi lukahulumende olwe-NASA. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi lizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe ama-RTGS kanye lama-bond notes, wona athi alesi sinto esifanayo ledola leMelika. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi usefuna ukukhulumisana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngosithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.